Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 27 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni yedale lePhalamende olwenziwe namuhla babikwa baliswe ukwenza lumsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibetheza icala lokusekela ibandla le-CCC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo olwezinara solukhubhule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-toll gates. Kuhlandla lokuzilibazisa sileqembo lesiya phambili collection. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni yedale lePhalamende olwenziwe namuhla. Ama-polling officers balisiwe ukwenza lumsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibethesa icala lokusekela ibandla le-CCC. Umkhokheli we-Athuzi umnumzana Obed Masaraure uthi lokhu kuyabamangalisa kakhulu ngoba kayisilo qiniso ukuthi ababalisi laba ngabebandla eliphikisayo. Uthi bayamangala njalo ukuthi iZEC yayivele iphelani ababalisi laba umsebenzi nxa isijika ngosuku lokhetho ibethesa icala lokusekela i-CCC. Isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kungamanga, kodwa iAthuzi ithi ngempela kwenzakele. UMangwana uthe njalo impumela yalolu khetho izakwaziswa kusasa. Isigaba segogo eGabuyuni sisele singelameli ePhalamende ngemva kokubhubha kwelunga leZANU PF umnumzana Leonard Chikomba. Ngolwesine ibandla le-CCC lithi kube lodlakela kulumango lapho abasekeli beZANU PF abagijimise khona umholi walo umnumzana Nelson Chamisa bachaya lentatheli zindaba. Kodwa iZANU PF iyakulandula lokhu njalo ithi abe-CCC yibo abatshaye amalunga ayo. Sibuze ocubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi ulubona njani udaba lokuxotshwa kwababalisi ekade bemele babe ngama-polling officers yiZEC.
Mudaba olungethusiyo, siyazi sonke ukuthi uma sokulanda ukhetho eZimbabwe kuyaqala yona inketha bechange kuqala ukubana abantu bekhonje ukuthi ngabaleli bandla eliphikisayo. Kakhulu kakhulu yathela ukuthi kuyafakwa abantu ama-grip bombiwa ngama-polling officers, abantu ababe besazaka nge-hold party position. But ababalisi ngenxa yokuthi ngabantu abangavuswa kahle, ngabantu abangaholiswa kahle, kuyahlala kulethwa ama-allegations against bona.
iZimbabwe Electoral Commission yona iyakulandula ukuthi kulento enje enzakeleyo, kodwa iAthuzi layo ngakolunye uhlangothi iqina ngokuthi kwenzakele impela abaxotshiwe ababalisi. Kungaba kusenzakalani lapho?
Elizweni lethu ngihlala kukhonjwana ngemini ikakhulu uma sokubuya ekhethweni. Uzathola ukuthi vele uma bengababalisi abe-affiliated be-Atuz, uhulumeni weZimbabwe, inhlanganiso njengabo-Atuz ezikhuluma ngamalungelo ezisebenzi zibonakala njengabantu abaphikisayo. So kuyabe kungethusi kule element of truth.
Udaba lodlakela lona ulubona njani ngoba sike sabona uChamisa egijinyiswa egokwe lentathela izindaba zichaywa zilinyazwa kabuhlungu ngabanakanelwa ukuthi ngabe bandla leZANU PF lanxa nje bona beZANU PF bekulandula lokho.
Udlakela lothetho lwezimbabwe into engodwa. Njalo asho nto yanamhlanje sile minyaka i-42 years yethu yonke akunakhetho osebenzela kungadlakela, so akumangalisi. Bangaphika ye kodwa vele ungakhangela ukhetho lweZimbabwe, i-politics yeZimbabwe i-violence and kwenziwa libandla elilodwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Ugatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara solukhuphule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-toll gates. Limali ikhwezelwe labo ababhatala ngedola leZimbabwe kuphela. Abalezimota ezincane sebezabhatala inkulungwane elekhulu 1,100 Zimbabwean dollars. Kuthi abamakhombi babhadale inkulungwane elamakhulu ayisithupha lamashumi amahlanu 1,650 Zimbabwe dollars. Abamabhasi sebezabhadala inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amabili 2,200 Zimbabwe dollars. Kuthi abamaroli amakhulu bona sebezabhadala inkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amahlanu 5,500 dollars. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Lokhu kubangelwa interbank exchange rate kumbe singathi official exchange rate ekweziweyo phakathi kwezibiki nje sizekethi idola leMelika selibizela singathi 500 iZimbabwe dollar. Sinananzelela imbadalo yama-tollgate yayivele ilandela nje i-exchange rate ngokuthi kayikhweli phela imali yeMelika. Imali yeMelika i-tollgate singathi imoto ezincane balokho kuyi-2 dollars. So nxa kuyikuthi ngemali yelizweni ke si-1,000 abakuchoyo balandela ke oku-announce ngama-authorities ukuthi ke i-official exchange rate isikhuphukile. Okungaba kuza kwenzakala ukuthi le ntengo ke yalokhu ke okuningi okubhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe kusokuyalandela ke i-exchange rate yona leyo. Sizabona ke intengo zonke nje kumbe ama-services abhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe lawo njalo sekhuphukile. Okubuhlungu yikuthi kwenzakala lokhu ama-salaries awakhuphuki. Yikho kubuhlungu kwabaningi ke abahola imali yeZimbabwe.
Yebo, uthi intengo yezinye izinto izakhwela layo, kodwa nxa sikhangela kathesi isakhwela yini intengo mahlayana njengalokho bekusenzakala kunyanga esanda kwedlula?
Kwenzakala kutshintsha, singathi angazwa ke sithi intengo kayikhuphuki ngoba phela i-exchange rate nje nxa isitshintshile. Akula kunye sokusende ngaphandle kokuba ke intengo ikhuphuke. Besingakaze sibone ukwehla singathi ukwehla kwentengo yama-services kumbe kwama-products. Kodwa ingenye isibanga kade sikhwela ngaso izinto yiyo ebengani itshintshile. Esikhathini esidlulileyo intengo nxa kade ikhwela ngokuphuma kwelanga ukutshona kwelanga amalanga la adlulileyo sibone engani intengo isikhwela ngemva kwesikhathi esithize.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula.
Kweze maphandleni, inkomo zibikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi yamaNdebeleni lapho sokuphele khona amadlelo lamanzi. UAlbert Ncube usipha loludaba.
Izakhamizi ezixoxa le Studio 7 zithi sezidlele evalweni ngoba zilakho ukuphelelwa izifuyo ngenxa yendlala. Amadamu amaningi abikwe esejile osekudala ukuthi inkomo zihambe imango emide zidinga amanzi. Amadlelo lawo asetshabalele. Isakhamuzi samadobo umnumzana Love Moncube uthi isimo sesisibi kakhulu.
Lonyaka kubi phandle, kuyaphela inkomo, kuphela isifuyo zonke, kuphele labantu. Indlala ihlasele kakhulu ebantwini. Okubuhlungu nje ukuthi akukho noma nedona yodwa le encedisa umphakathi. Amanzi emadama akula, konke nje kubi. Asila lwesikhangelayo ukuthi yasiphoselele nje lokugodwa nje. Lonyaka silebhadi.
Ukhansela kwa-10 eShape eKwanda South, umnumzana Amon Clinic ngathi uthi inkomo sezicuba esigabeni sakhe.
Sile problem emangalisayo. Kudliwa ingqoqo zomlomo. Lonyaka asila majodo, asila lutho totally. Amanzi lawo awasekho. Amabhozi have gone dry. Amadam angikhulumi. Khuluma nje ngingabona inkomo 1 or 2 esezifile edamu ezicubileyo.
Unathi wengeze wathi ngaphandle kwezifuyo uZulu layo ubhekana nendlala embi ngoba lungekho uncedo alutholayo uhulumende.
Abantu futhi basebejwayele ukuba bayaholelwa njengenkukhu. Manje lonyaka angazi ukuthi kuhamba njani, kuzohamba njani njengoba lo hulumende ukhanya ngani kuyamsinda, ukhanya ngani kuyamsinda ukuthi anike abantu ukudla.
Amazwi kanyathi agcizelelwe isakhamuzi esilikwe eKwanda North, unkosikazi Phathiswa Yenkala, yena odibazabulawa indlala lonyaka xa bengasatholanga usizo oluphuthumayo.
Abantu abalokokudla lempuphu iyadura, igokokosi lithenga i-R120 iphinde uyeligayisa nge-R40. Kangokuthi sesuke sikhangelele ukuthi ngabe uhlelo lukahulumente lolwa lokusondezela impuphu eduze liyani engathi iyathengeka, ngabe luyaphenduka, ngabe kungcono ngoba lolo social welfare vela sisakwazi ukuthi salugcinani. Sesokusithi inkomo zone ekudleni bekusesengcono, kodwa amanzi inkomo sezikhelelelwa sibila kuselamanzi. Idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi.
Umqondiso gatho olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi yamaNdebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa utshele iStudio 7 ukuthi ngakatholi imbiko mayelana ngokucuba kwezifuyo. Umnumzana Mkhondulelwa Ndlovu ogatsha lwezokulima eMathebuleni South ukhuthaza abafuyi ukuthi beqalise ukuthengela iinkomo zabo ukudla ukuze zingabulawa indlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga tsahale zansi Albert Ncube. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane. Lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila ka-Ward 16 ebulilima ekubandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-3 ngonyanga ezayo.
Ngihlala khonapha ku-Ward 16 eNdatsa. Ikwe ngikhulele khona ngingaphansi webandla le-CCC lapho engincintisa ngikhona. Ngikhangelele ama-villages angusikisi agoqela imbuyu, imkwenda, indaza, idombolefu, imakhwa kanye lenyambi. ukuze ngincintise konapho ewadini yakithi ngifisile kakhulu ukuphakamisa isigaba sakithi. Ngiloke ngisebenza ngingaphansi kwegajala social welfare ngusisi W. Umkhankaso wami uyaqhubeka nje kakuhle, kakhulu lutho olunzima. Lanxa kulezinhlamba laphana lalaphana, uyabonisa ukuthi ngiyisihlahla esilokudla. Umsebenzi uyaqhubeka. Lama-posters silawo, akula lutho oluluhlupho.
Njengowesifazana osakhulayo, kuyini ohlangana lakho emkhankasweni wakho? Kulula yini? Abantu sebesamukela ukuthi hayi, lo wesifazana uyakhokhela, abakubandlululi.
Njengowesifazana osakhulayo, akula lutho olingitshengisa ukuthi abantu bayangibandlulula ukuthi ngikhokhele ngingowesifazana.
Kahle kahle, kuyini okusilela kakhulu ewadini yakho ofuna ukukwenzela abantu, kumbe ukuthi kuhlafunwe ekhansila?
Izinto engizikhangeleleyo manje kuwadi yethu yiklinikhi. Idombo lefu yiyo yodwa engela klinikhi manje ebulilini. Silohlupho lwenethiwekhi, sisemuva kakhulu, sisebenzisa amagagasi aseBotswana. Sibuye sibe lohlupho lwezinyamazana zeganga. Siyalima kakhulu kodwa kasivuni, siqedelwa zinyamazana zeganga. Sibe sifisile ukuthi iCampfire ibone ukuthi siphilisana njani manje lalezi nyamazana. Ikanti lekuthengisweni kwendlovu sithole ukuthuthukiswa njengesigaba. Silohlupho njalo lwamanzi kwamanye amavillages ethu. Awala migodi. Ikanti le migodi ezinye izinsimbi sezibolile. Umgwaqo wakithi lawo silohlupho lwawo ngamagodigodi. Ngiyafisa ukuthi ngabe uyalungisiswa.
Amathuba akho okunqoba kulolu khetho uwabona enjani? Sesibona ukuthi uncintisana lamanye amabandla ehlukeneyo. Abantu beza ngobuningi emhlanganweni oyiqhubayo.
Amathuba okuthi nginqobe ngiwabona ephezulu kakhulu. Indawana zonke esengikhankase kizo nginanzelela ukuthi abazali bayangithakazelela, okungitshengisela ukuthi kungenzeka ngiwine lanxa sibaningi. Kumuli bazwanzi ndokumbila kuti mundihale ndili mwana wenyu nedzi 3 dza September kudzina ndinomumilamo kansili muntuthu wakankwedu kuti ndikudze ntuthu wakankwedu ndili mwana wenyu ndokumbula kuti amandihala nehuva lakafanila to gala pasi tikabonesana kuti tingailimilidza chini wadiedu kudzeti huwane dzishe dzose dzekansili dzakafanila wadi ndoboka vazvana.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 16 ebulilima ekubandla le-CCC kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 3 kunyanga ezayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima, ukansila wedede. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Salibonani Mahlabezulu.
Ungasitshela umnumzana ukuthi udubo esizwa kuthiwa lilalo olwesikolo luhamba njani?
Isikolo lesi sithwa yiSeroyi Welengsi Primary School. Sayakhwa isikhathi samakhiwa, sasinjonge ukufundisa abantwana bamakhiwa kuphela. Le enrollment from grade 1 up to grade 4 babezaqedisa grade 5, 6 and 7 besesekobulawayo. Uhulumende wethu wathi ngokuthatha uzibuse then wathatha isikolo lesiSeroyi. Kathesi sile enrollment ye ECDA up to grade 7. Abantwana bonke isikolo sona lesi ba 218. Pathi kulezi nje ezokufundela ezingu 4 kuphela ngesingizi 4 classrooms. Abantwana abaningi bayafundela phandle kuhlanganisela yoni ECD yangona bayafundela phandle. Ama grade 5 afundela phandle. Abantwana abaningi bafundela phandle. Isikhathi sezulu kuyabe sokunzima.
Manje ubusithi kwenziweni?
Kade kuyisicelo esigabeni lesi esewange district ukuthi ukuthi bencedise isikolo leseroy at least kuyafunakala about ya 2x3 classroom blocks ukwenzela ukuthi abantwana beyeneliswe ukuthola indawo izindlu zokufundela ezikwanileyo. Lokhu ngiyakucela ama-stakeholders wonke akuwange district ahlanganisa bowange colliery amaChina agcwele ekugebheni amalahla laphana ewange. Labanye bonke bangakwanisa ukuthi besincedise bomakhomo bonke laba. Siyacela sibili ukuthi bephathise ngenxa yokuthi upresident uyakhuluma ukuthi akula ndawo kumbe umuntu omele ukuthi esalele emuva. Indawo le yedede especially isikolo sonaleseroy Wellings Primary School sisalele emuva kakhulu. Akusake kube lesakhiwo evasinzi uhulumende take over isikolo sonalesi. Siyacela sibili ukuthi besincedise le building material izakhamizi zedete zizinikele ukuprovider ilabor ukusebenza isikolo sonalesi ukuthi izindlu lezi zokufundela zibe khona. Abazali bazimisele ukuthi bazaprovider labor, they will do everything. Basadinga okunye okuyizinto lakho ukuthi even laba engibacela ukuthi besincedise bazathola labo okunye kuyabe sokubuthaniswe labazali. Cela kakhulu ukuthi at least wange district sifake amakhanda ndawonye sizame ukuthi siyakhele abantwana besikola izindlu zokufundela. Siyakwanisa ukuthi futhi sicele even iZimbabwe Defence Forces siyawabona bayayakha kwezinye izikolo, bayayakha kwezinye indawo. Okwakathesi ngiyacela nje even uminister u-Evelyn Ndlovu nxa elalele uminister we-primary and secondary education ukuthi hayi even lingaziwuyela lizabona ukuthi isikolo lesi emuva tu behind kakhulu. Thina njengamakhanselazi, mina yamekhansela yithi esibona izinto ziyayo ziku-ground, so thi siri ilihlo singamehlo enyu. So lingazwa sesikhuluma umumuya ongarayithanga even nxa lingafika esikolo sangona siphi isikhathi lizabona ukuthi abantwana bathwele nzima. Abantwana bathwele nzima kakhulu, akhula kuphonguba nje isikolo lebizo. Abantwana inhlanhla nje kuphela bengalunywa lezinyo ezinye indawo lapha abafundela khona. Hayi, kuyazwisa usizi. Ngiyacela uhulumende ukuthi engenele especially ekuyakheni izindlu zokufundela. Kulababalisi bangu-9 ababalisi bona laba baminyene lapha bahlezi khona. Lakho akula futhi lezindlu zokugcina amatishara. So hayi, isikolo esifuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye ukuthi isikolo lesi size sibe isikolo, because okwakathesi ayiso isikolo esigcweleyo. ECD up to grade 7 kukule 4 ama classrooms. Kwele ukuthi lesi size lapha edethi. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Stanley Dorima, ukansila wedede, ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande, asidibaneni njalo ngevikezayo lilani.
Siyabonga Chris. Kwezemidlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaka iNetball seliphumelele ukuyadlala kumncintiswano weWorld Cup ngomnyaka ozayo ngemva kokunqoba eZambia nge-59-41 emdlalweni oqhutshelwe kweleSouth Africa. Impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje yona imikanje. Black Rhinos 2 Chickenin 1, Ngezi Platinum 0 FC Platinum 0, Harare City 0 Bulawayo Chiefs 0, Bulawayo City 2 Yada 0, Wawa 0 Triangle 0. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembo lesiyaphambili collection liphethe ama single alo amathathu. Leli liqembo elisacathulayo mpela nanku alikabi lehlalade elipheleleyo. Nangu umholi walo uDecent Ispanda.
Ekhaya mina ngisecholojo. Umusic lo werumba kahle kahle ngiqale 2020. La kungokuqala ngangomuntu ngithi ngifuna ukuzama mbone ukuthi kahle kahle ngayikhona yini lento. Ngakwalifya yini kuyenza lento. Manje ngokuya ngokuya ngabona ukuthi hayi abantu ama comment abantu badaye mfana awuzami kuyisigi elifundi sike sibone ukuthi kukhona yena okubuyayo yini. So lami ngase ngiyazama ngikhana okuncane ukuthi hayi ngisondele ebantwini nami ngizame khona okukhona esakwenzayo okuncane.
Amasingo aleli qembu abalisa ethi injabulo, xola moya wami, kanye lale elisanda kuyethula ethi umuntu omnyama uyinkinga.
Ziba amadoda impilo lezi siziphilayo uzothola umuntu esehluleka nje ukusiza umntakanina.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Inombolo zethu ezitholakala kizo lezi ze-South Africa zithi zona 078-2323-545 078-2323-545. Yikho lapha esixhumana khona, esitholakala khona. Umuntu uma ngabe like ukhona ofunayo ekhona ukudinga la ku-YouTube igazeti ikhona yathi Decent Ispanda and siyaphambili collection, sikhona la ku-YouTube satholakala laphoya.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Abalandeli embatshiyela khona ngiyabatshela ukuthi siyaphambili collection, kukhona esibhizi ngakho nje siyarekhoda manje full album elesihloko esithi Sigqila Sothando. Engicabanga ukuthi yiyo ke esizabe kumlando ebantwini ukuthi hayi isiyaphambili collection yona ibaphatheleni. Siyathole ngithanda ukukutsho ukuthi abantu besisapote kakhulu, esakufuna kakhulu lothando lwabantu, besinikeza amandla, besigqugquzele lapho esilahleka khona, bekwazi ukusibonisa lapho esiyabe sihamba khona.
Uphuma ke enkundleni uDecent Ispanda leqembu lakhe lesiyaphambili collection ngale ingoma yetha. Abafana besiyaphambili collection behlabela ke kamnandi lapho besiqibela uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. Abanye ababalise kade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eKabuyuni yePhalamende olwenziwe namuhla baliswe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission. Ibethesa icala lokusekela ibandla le-CCC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo lwezinara solukhuphule impatalo yentuba zama-toll gates. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.